Esiqintini sevungu egweru omunye wabancintisayo ngubriski ncube yena ke ozelwe mhla ka 28 mbimbitho ngomnyaka ka 1993
ngizelwe ngomnyaka ka 1993 mhla ka 28 March ngingomunye wabantu abatsha abancintisayo kukhetho lokudinga umeli wedale ePhalamende kuvungu constituency. Ngimele ibandla le-Alliance for the People's Agenda elithunganyelwa ngubaba uNkosana Moyo.
Umnumzana Priski uthi ufuqayo ukufuna ukuthuthukisa impilo yabasakhulayo ethi abanye abasakhulayo laba bathwele nzima njalo balahlekelwe yinhlalakahle ngenxa yokuhlukuluzwa ngumumo welizwe.
Abantu bavame ukuthi kuthiwa khona njengabantu abatsha singabathungameli bakusasa. Okuyinto emine ngitho khona hhayi akwenzi ukuthi kuthiwe singabathungameli bakusasa. Singabathungameli namuhla kusiye empilweni yakusasa. Kungenxa yani ngoba impilo esiyiphila namhlanje ayisiyo madlwane kodwa impilo sivile. Phecelezi, it's not a rehearsal but a reality. So ukuthi kuthiwe thina singabathungameli bakusasa kimi pose ngithi akwenzi lokho. Nxa ungakhangela imbali yamazwe omhlaba wonke aphumeleleyo. Aphumelele ngokuphatheka kwabantu abatsha ezintweni zokwenza ezintweni ezilokwenza ngomnotho langentuthuko langepolitics lobuthungameli. Lokho yikho okungifuqayo kwakuqala ukuthi ngimele abantu abatsha endaweni zombusazwe, endaweni zentuthuko, le ndaweni zomkhonomi.
Ebuzwe ukuthi useke wathungamela na, uthe useke waba ngumkhokheli wabafundi esikolo sezinga eliphezulu eLupane State University.
Ubuthungameli kayisiyo into enja kimi. 2013 to 2014 bengingumongameli weLupane State University Adventist Students Association. Ngabuya njalo ngakhethwa ukuba ngumongameli waleli qula ngo-2015 kusiya ku-2016. Ngo-2015 njalo bengi-part of i-delegation kumbe abathunywa yi-university ukuyamela i-university ku-African Union Model Summit, yona eyaqhutshelwa e-Women's University of Africa. Mina bengihambe khona ngimele umphathi ntambo wezokudlelana lamanye amazwe welizwe leMadagascar, phecelezi Madagascar's Minister of Foreign Affairs.
Uthi evungu bancintisa bengabameli abayisitshiyagalolunye njalo uyathemba ukuthi uzancinta ekhethweni ethi abantu bayamazi njalo uhleli labo esigabeni.
Okwenza ngikholela ukuthi nginganqoba kulolu khetho yikuthi indaba yami icacile kubantu basevungu ukuthi khona ayisiyo ndaba yebizo lephathi, ayisiyo ndaba yokuba lemali, lokuba nesitolo, lokuba nezimoto. Kodwa indaba yalokho what's best for our constituents. Kubantu abatsha ngithi mina besiqilwa sitshelwa amanga edlule sisetshenziswa. Khanye sisikhathi sokuphakama siphatheke sivuse siphakamise isigaba sethu. Kubajezini sithi mina cala ngani ngabantwana abagcinile emagumeni. Kasivoteni sivotele umuntu omutsha ezizakwanisa ukuthi nxa esehluleka limkhuze limkhumbuze njalo ukuthi hayi intanethu wasithembisa lokhu.
Uthi ukhangelele ukuguqula izinto ezimbalwa ethi kumele ukhansili aguqule indlela asebenza ngayo, ethi i-devolution kumele yenziwe njalo abantu bahlonitshwe.
Sile vungu RDC eyi-local authority yethu ngithi mina imisebenzi yevungu kumele ukuthi isebenzise lokho esikuthi i-bottom up approach. I-devolution kayiqalisele phansi at grassroots level kuma-communities. Ama-resources esilawo njengesigaba kalawulwe yithi. Nginika umzekeliso kule chebe-chebe elowagwela. Sibona sokubuyiza incwadi sezivele ekhansilini ukuthi kuthiwa khona abantu bazothwala ichebe-chebe seziqhutshelwe sobhuku kuphela. Kodwa kasiboni iplow back. Nanku engikutshoyo ukuthi okulokho okwenza lama-resources asezigabeni zethu akube yithi thina abantu esiwalawulayo. abathungameli bethu osobhuku lezinduna kube yiwo abanika izimvumo abantu ukuthi khona nxa kuyithebethebe nxa izathwalwa kayithwalwe imvumo iphiwe ngapha ezigabeni zabantu.
Umnumzana Ncube uthi uzananzelela njalo amalungelo abomama ethi kumele omama baphatheke kwezomnotho ngoba beyibo abayisisekelo selizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.